Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izibukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 kwengwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano we United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelanelo kulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbhuqazwe efanalo egogurawundi.
Limqoka leli libekwa uGeorge Charamba ukuthi indaba le ye resolution le iyabe le hidden agenda.
Ibandla le zaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo. Labanye bazancintisana kukhetho lokudinga umkhokheli webandla lezaphu ngoNcwabakazi kuwonalo umnyaka.
Ikhona ngiphakathi kuref ngicele ngabanye ikakhulu abatsha.
Izikliwi zobulembu ama-hackers asebambe uhulumende welemelika ngekhola.
Izikliwi lezi sezihluphile kakhulu and I think sokuludaba i-government layo uhulumende we-America layo seyikhangelisisa kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Zulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelanelo kulondolozwa kwamalungelo kaZulu lokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo amacala ezimpi kanye lokuvikela imbhuqazwe efana loegugurawundi. IZimbabwe ibe ngenye yamazwe alichumi lanhlanu agoqela ele North Korea, Russia, China, Eritrea, Syria lamanye ale ukwamukela lezi ziqondiso. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana lele Melika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye ohulumende njengalokho okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi umnumzana Muammar Gaddafi embusweni. Kodwa iningi lithi isizathu esimqoka ngesokuthi uhulumende wesaba nje kuphela ukuthi engagcina efakwa icala ngodaba lwegugurawundi kumanyano we-United Nations. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi lokho akusiloqiniso.
Limqoka leli libekwa uGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda. Isikhali abafuna ukuthi basisebenzise laba abacindezeli. Khangela into eyenzakala kubo Libya, ukhangela into eyenzakala kubo Iraq, ubusuhlanganisa ukuthi ungikhangele Iraq wathi sokuqediwe ukuthi sebelokuzile bathi bena babengalokuzanga kuhle kwakungabonwanga kuhle ukuthi akulama babefuna i-oil ye-Iraq. Le Libya babefuna futhi i-oil ye-Libya lana amamenemene lana ayefuna i-oil ye-Libya. So ungakhangela khonapha kade sinqabe ufuna ukugenqula noma ngophukulumende khona okuyi-resolution konoko kuyabe bayakuyilokuzeni kwakubona bayakusebenzisa begenqula belenjongo zabo ezicatshileyo abazisebenzisayo ukuthi bethi laba bantu mana singenele lapha lelungelo loluntu lani lani sokuphambanisekile wathi nosayithi wathi abantu babulewe banjani njani konke bese bengena ke badinga indlela zokuthi bafinyelele ekufezeni izinto zabo zokuganga bafuna ukuthi bazenze ikakhulu abantu. Kuhle kakhulu abantu balimuke ngoba bengasetshenziswa yilabo abantu balama agenda zabo angcolileyo ababesilwa. Mina Nkomo ngihlala ngikhuluma ngizithi mina laba bantu ngabagakela ukwenza kwabo. Ngesikhathi esedlule sombhuqazo babethuli betezwi besithi bencoma umgabe kakhulu ngezinto zonke ezazenzakala. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi abantu bale interest kakhulu endaweni yokuthi umkhono ubanjwe yibo umhlaba ubanjwe yibo kuphela yikho abakugakeleyo kuphela.
Vakona abathi uhulumende wesaba ukuthi mhlawumbe ngagcina la engena emanyaleni ngodaba lwegugurawundi ku United Nations.
Hayi cha, akunjalo udaba lokugura undilolu asodaba olufihlwayo udaba luzaziwa olusegcekeni yikho uhulumende weZimbabwe kathi sisita kukhuliswa nengalo yikho kathi sekulungiselelwa kusenzwa imisebenzi eminye abanye abantu babe abelokuze babelele endaweni ezinye ezithile abantu izihloko zabo sezincetsana lezi inhlanganiso ezibancetisayo ukuthi babekwe lapho abafuna khona bona abanikazi babo ko asonto ifihlwayo le kathi kodwa ungathi ungakhangela namhlanje kathi bonabo abakhuluma ngakhonoko namhlanje babe ngapi ngesikhathi sombhuqazwe babe thuleleni abengakhulumi ngesikhathi sombhuqazwe bona abakhona ngale abayiba sebekhaya ukuthi bathi iZimbabwe ngayesabela khonoko bona abaphela amakhiwa ama-America labo Britain yomele ngaleso sikhathi bakusole kakhulu khonoko kodwa ke ngaleso sikhathi hayi into zonke zaziright kibo ngoba umkhono mawusezandleni zabo ilendi yayisezandleni zabo kuthe ngemva kokuthi sibephunyukwe ngumhlabathi baqasa ukuzisola ukuthi hayi ngalona sikhangele lokho hayi kwasekwedlule lokhwana kodwa lokhu sokuqondana labantu beZimbabwe kwe-United Nations lokho into eyadlula imeli emaZimbabwens befaka amakhanda ndawonye bayilungise bavale i-chapter leya babadlule baye phambili ngoba into leyi imeli ilungiswe ukuthi izizukulu lezizukulwane nezizukulwane zincazi ziyikhangela ziyibone ukuthi yalungiswa kuhle ilizwe liqhubekele phambili akulanto emele ingakhangela konke kumele kulungiswe kuhle kodwa kulungiswa amaZimbabweans aso issue United Nations le yini issue yamaZimbabweans ukuthi amaZimbabweans bakuzwisisa ukuthi kwawonakala
umnumzana believe gawule ngwebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondo obanzi Magonya ngodaba lunye
into ekhona okumele ukuthi sikhumbule ukuthi angiboni ukuthi uhulumende wezano engakwemukela ukuthi asekele isinqumo sonesu ebesivele sithathwa ebesebesithathwa United Nations inkomo ngamzala umuntu ngoba uhulumendelo bayakwazi mhlophe ukuthi uma bengakwemukela khonokho obekufuna United Nations bayazibopha bona ngkwabo ngoba amacala abawenze eMathebeleland makhulu kakhulu njalo kabafisi ukuthi icala labo lokubulala abantu beMathebeleland ukuthi umhlaba wonke jikelele ubekwazi ukuthi njalo ukwamukele ukuthi eZimbabwe kwaba li-genocide. Yinto abazama ukuyibalekela. Ngakho ke angiboni ukuthi eqinisweni ngabantu abangazibopha bona bona ngokwabo ngoba bayakubona ukuthi ukwemukela isinqumo se-United Nations lesi kutsho ukuthi labo ngabantu osokuzamela ukuthi ke kuhlolisiswe ukuthi into abasenza yona uchuku abasenza lona eMathebeleland kambe kwakutheni njalo sasoneni ngibona sengathi indikimba indaba ikhona apho mfowethu ngoba abantu laba basenzele phansi kakhulu uyazi basibulele ngezikhali ngikhuluma ngembobho bazosibulala mfoka Gandhi biologically uzakhumbula ukuthi kulesikhathi kusanda kungena igcikwane leAIDS abantu uhulumende nalo bebesithi bengakutesta endaweni zemashonaland bengakufica ukuthi ungumuntu olomkhuhlane bebekutransfer uya chief family yakho emashonaland uyabakutransfer ubuye kobulawayo
sike sezwa unobhala obona ngezokuqondiswa kwembiko kuhofisi kahulumende umnumzana George Jaramba esithi yena okubangele ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasayini isivumelane lesi ukuthi kukhona okunye uhulumende angavumelani lakho uthini wena ngalokho
kodwa ke into ekhona esobala ukuthi uJaramba usengezimithiyo iqiniso yalazi ukuthi nxa bengasayina bayazibopha bona ngkwabo asikho esinisizathu Gandhi esedlula khona apho ngoba kabafuni ukuthi indaba yeground yonale ukuthi iUnited Nations iyemukile njalo irekhodwe phansi kumbali as igenocide ba yinto abayibalekelayo yona le so ezinisizathu lezi uJaramba ngaba lazo kazibeke obale egcikeni sizazingenela sinye ngasinye sizihluze sibone ukuthi kambe into yakhe lomswane yini but okusobala ukuthi hayi usengezimithiyo nje umhobholo nje lo mfoka Gandhi akwakula lutho izizathu izozona izo zokuthi bayesaba into abayenza ngegugu round ukuthi labo bazazibopha
umnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhilitane. Jale zempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababili laba omunye ngwesigaba se-Midlands lo isigaba semaswingo. Kubikwa kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 ababanjwe igciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2134. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bafika phose inkulungwane ezilitshumi 9740. Ibandla lezaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla kunye lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo ngabanye abakhangelele ukuncintisa kusikhundla sokudinga ozakhokhela ibandla lezaphu emhlanganweni weCongress okhangelelwe uqutshwa ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. UDr. Mkandla oleminyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa 70 years ubikwa isithi ibandla leli lidinga ubukhokheli obuqotho hatshi abantu abazathembisa abangasoze bakufeze. Abanye njalo abancintisa kule sesikhundla esathiwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa owabhubha ngomnyaka ka-2019 ngumnumzana Bernard Magugu kanye lomnumzana Mark Mubayiwa. Umnumzana Magugu oleminyaka engamachumi amane lanhlanu okuzalwa 45 utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ubukhokheli bentsha bungaliqinisa ibandla lezaphu linqobe kukhetho.
Ikhona ngiphakathi kurefu ngicele ngabanye ikakhulu abatsha and some people from other provinces ukuthi khona ngithi check up this post. I'm sure abantu laba bengicela bebebona ukuthi ngisebenze njani njalo kade bebona maybe i-brighter future when a young leader comes in and took over i-presidential post ever.
Kodwa siyananzelela ukuthi uncintisa la sebekhulile njalo abalwa kumbi yenkululeko bona ingane abanye bengavuma.
As long as the people have confidence in you uyabungenelisa ukuthi uthi lead them. Some other countries abatsha you are sort of charter the way forward. Thina sisasekhona ikusasa kumele sizilungisele thina. Abakhokheli bayizolo labo bengangathi bengontanga babona ukuthi sokufanele ukuthi bawuthathe umbuso welizwe leZimbabwe from eRhodesian Frank Ian Smith bakwenza kwenzakala. Ikakhulu siphathelane lokuthi abadala akade besikhokhela were talking about the politics of politics. Thina kathe sesikhuluma nge-politics of the economy, talking about technology, ikho lapho siyakhona.
Ungasitshela nje ngamafitshane izikhundla osowake waba lazo.
Ngisebenza ngumacivic organization groups afana nalezimrights, the Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP. Ngasebenza ne-1893 Intolerance Restoration Movement. Ngo-2008 sokulungiselelwa i-pullout ezaphu. I was one of the youngest people who were invited by ama-ex-Zupra combatants engangisebenza labo ukuthi ngibe yi-part of the formation. Ngakho-ke sathe sangena kuzaphu ngaleso sikhathi and I was responsible of organizing Midlands Province. Phambi kwami engangisebenza labo kwakulelo the late Moses Banda is ex-Zupra lokathakathi ex-Zupra yibo abadala engasebenza labo to establish ama-structures e-Midlands Province. Ngavotelwa ukuba ne-National People's Council member for Midlands Province kwaze kwafika isikhathi se-last year ngo-2020 lapho ngacelwa ngabadala ukuthi ngingene ku-National Executive ngosecretary wama-elections. Bengukuthi ngithenki which was advising the late president Ubaba Udumiso Dabengwa and Izapu at large. Maningi amanye ama-portfolios engiwa-occupyileyo ngincedisa lapha njengaku-information and publicity engaba ku-subcommittee yakhona.
Lona ibandla lezaphu limi ngaphi liqathaniswa lamanye afana labo ZANU-PF labo MTC? Siyasibona abanye besithi elemthwakazi likhanya likhuthele Republic Party lisenza lokhu lalokhuya.
Yikho sesifuna i-new leadership ngithathe ngoba sikunanzelela ukuthi into yonke lesikhathi sayo abadala bethu bayidlalile indima ukuthi siyithathe izaphu sibeke ezingeni eliphezulu. Sokufuna i-new leadership. This is why lathi sesingenile sayiphosa intonga ezivikaneni. Singangena thina siyithathe ku-leadership. I'm sure izaphu it can actually win ama-elections ngoba sinazelele ukuthi izaphu is the oldest party kodwa-ke iyazange ingena embusweni.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Magugu, omunye oncintisa kukhetho lokudinga umholi webandla lezaphu, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esejombe.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lithanda ukwazisa uZulu ukuthi kule migila mkhuba ehamba ithembisa abantu amatilakida njengomvuzo wokungena emncintiswaneni befuna nje imali kuphela. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo utshele iphephandaba leHerald ukuthi ngamanga aluhlaza joko ukuthi ibandla leZANU-PF lilomncintiswano. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uNoah Magula, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, wahlahlela ngehloka umkakhe uNomzamo Mhlanti, wabulala labantwababo abahlanu, ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe kathathu. UMagula uleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lambili 32. Umkakhe yena wayeleminyaka engamathumi amane lambili 42. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Malen kwisitudio 7 ngenjani ngasakazi kwasitudio 7 bonke ngilibonelela ngegama lenkosi uJesu. Hayi, siyabonga la ngathaba ukungena kwehlelo igama ngikomombongeni ngokusebenza ngise-Hagron Tatimphumeflaku sikukodayo alambe ngimpimbulise ngikabalaleli yesitudio 7 lani kasakazi kwesitudio 7 asizizi indaba zekhazi inzima zinzima kabi asikhathazekile lathi nje singabafana abasakhulayo nokwenzakalayo ekhaya. Kunzima sazi ukuthi kuhamba kanjani. Ngiyilele esikole lapha lami ngadinga nje bese ngidinga nje umalume wami ekhaya ngumeja Mhlanga umntwana owayezala nabantu bakomajola ngiyekilabhosi khonale. So ngamdinga lapho khona ngabe mayabelalele engamthinta kwenombolo ezithi +27155 2839. Ngiyabonga basakazi nami ngathaba ukungena kuhlelo libe losuku oluhle. UNkulunkulu aligcinele ndlela kahle. Ngiyabonga.
Ya, sarbonani tete seven. Siyabonga indaba zenu ezisipha zona ezihle ezinamandla. Ngizokhoke lapha eSouth Africa phawulenyana kancane simo selizwe lakithi. Bonke laba abahlamukayo besiya kuzana ngiyacabanga ukuthi besaba ukuthi njengoba izana qalile ukubisela amayouth nokuthi umnyangagwa asabiswe
ukuthi amahovete aqalise ukubulala abantu. So laba bantu bayazi ukuthi izani iyabulala, but ngcono ngaleso sikhathi bebebona bekuzandla, kodwa asiyo ukuthi bahamba ngenhliziyo zabo zonke, kodwa babalekela ulaka engaba khona ngezikhathi zokukhampena abantu bebulawa. Angiboni ukuthi bakuhlaba baphenduka ngenxa yokuthi sibe sithi likhaya izani. Cha, izani asoze yaba likhaya noma nini, soze yaba likhaya izani, soze yaba likhaya izani. Siyabonga
linjani, linjani Studio 7. Vele tantu lapho khaya hani yelingilizwa lisikho ezimakho ngela kulamuthi lolo wami bethi mesingahlatshwa benjani sazi kumbe sawona sizondelwa sisizwa kuphela izinkulumo kanti wahlahla but kithi vela kulamuthi even.
Linjani ngapho Studio 7 ngocube ngiseplumtree. Cela-ke lingifakele izindaba lami ngizwe lama live show. Ngiyakukhuta these days angila radio, so lingafaka khonapha efonini lakho kukuzwa ke labe ngidlalele i-news ezifana labanye kulezi nsuku. Ngiyashota sibi.
Sibonge kwe-Studio 7, siyanithanda nonke basakazi bethu esilethela i-news ezimnandi kangaka. Yazi i-news ezingasiphazamisiyo, yazi i-news ezimnandi, yazi ke sisithola sisezimbabwe sise-South Africa, ya sisithola sisezimbabwe sisemzansi bakithi. Ya sanibonani nonke omthokazi bonke. Philani bo kuzalunga. Ya angazi ukuthi kuzalunga nini kodwa kuzalunga. So lapha siyacela laphana singabantu bakomuke laphana sa drill imgodi engu-3 yakheyiswa yonke imgodi le ngo-2018. Manje sesehluleka abantu bakithi. Uthekwani futhi kabambeki ichebechebe enzima ukuthi uvule amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zinathe. Hhayi, kuyinkinga bakithi, zinkinga. Sicela isponsa abasponsa abantu bakithi. Mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola, sithenge amajojo, sithenge amapayipi, sifake laphana izinto zonke zihambe bakithi. Sizithole nathi sesise ebantwini. Sesishoda kancane, sifuna amasola namapayipi namapampu namajojo. Sibonge sihlobo. Siyacela ngomusa. Sizwela bakithi, asisakwazi, imisebenzi iphelile ebantwaneni, asisakwazi ukuncenga abantwana ukuthi bashaye imali. Izinto zonke sezingale kwezinto zethu, sezidura kakhulu okungayenziyo. Uyabekwazi naye bakithi ukuthi asincedise. Sizacela angithinte ku-0794-32-759 bakithi. Iyo leyo namba. Mbonge hloko zami, mbonge. Niphephe khona ngapho eMelika bakithi, Washington DC. Niphephe. Mbonge Phumlani Vundla phansi kwaba uMasendi komuke bakithi.
Salibonani ku-Studio 7. Linjani basakazi abahle lonke nje, nalibingelela ngomusa langothando nyabo ngumsenzi omkhulu eliwenzayo. Mina ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba ye yabantu labo kuthiwa sebebaleka ayemabandleni laphikisayo iZANU-PF, bebuyela futhi kuZANU-PF. Kutshengisa sobala ukuthi laba bantu ababuyeleli ukuthi bafuna ukuyamela isizwe kuZANU-PF, kodwa babuyeleli ukuthi bona bayekudla basuthise imuli zabo lezisu zabo. Okutsho ukuthi iZANU-PF asilo bandla lokuthi linganceda uZulu, kodwa libandla lokuthi lizincede wena ngokwakho uqobo lwakho lezihlobo zakho. Bezobunzima esihlangana labo, sithwele kanzima kangaka umhlaba wonke ungaka neZANU-PF, kube lo munye umuntu ngalesi sikhathi othi usabuyela kuZANU-PF. Kuthuthi kulokunya kubone kukuhle ekutshengisa ukuthi okumsuthisayo akutshengisi ukusebenzela ilizwe. Njalo khonokho kuyatshengisa ukunika ibandla leli elibusayo amandla ulokho licindezela abantu lisiya phambili, ngoba kulabanye abantu ababuka abanye abantu abenza kube lizwe. Hhayi, ngiyabonga msakazi, kodwa asiphatheki kuhle ngoduka esilalo esihlangana nalezimbawo. Kubangelwa zinkokheli zethu ezifuna ukuthi zona sibe yizo ezisuthayo. Kambe kunini shiwa sidubeka elizweni lethu. Nayi, ngiyabonga msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika. Umumo wokusilela kwamafutha ezimoto usunganeno kulandela ukumiswa kokusebenza kwempompi zamafutha okwenziwa izikliwi zobulembu ama-hackers. Kubikwa sokulodubo lwama-hackers la angena ebulenjini be-internet benhlanganiso ezijiyeneyo. Bathi nxa bengaphiwanga imali bayadala umonakalo ngemininingwane abayabe beyithole emitshineni yamakhompyutha bethusele ngokuyiveza emphakathini. Ngaphandle kwempompi zenkampani ye-Colonial Pipeline, ama-hackers la abikwa eke angena kumankampani achiyeneyo abalisa amapholisa edolobho le-Washington DC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
I think also kusenzakala manje noma impompi sezivuliwe ukuthi abantu abaningi basuke baphenika baqala ukuhoda esithi hoarding. Sibona abaningi behamba lezigubhu lapho lamatanka bese egcwalisa, so I think lokho create a shortage, and therefore I think also ama gas station amaningi singathi ama garage amaningi ebengaselayo ibengaselawo amafutha, so ishortage isukele lapho futhi ngoba since impompi sezivuliwe kusazomela ukuthi transportwe from kuma main terminals isiwe emagarajini. Sizwile ukuthi kule shortage futhi German transporters abayona abalayitsha amafutha la bewasusa kuma depo bewasa emagarajini. I'm sure kodwa siyazi ukuthi futhi njalo i-demand njengoba sesingena isama lapha e-America i-demand isuka layo ikhuphuke ngoba abantu abaningi yikho lapha abathanda khona ukuthi baye kuma-holiday, and then kuba le demand enkulu kakhulu for amafutha. But I think within a few weeks bazobe amagaraji azobe sekeshe up eselamafutha enough isisiya kancane isolve.
Lona udaba leziqliwe lezi ezobulembu ama-hackers ubona kuludaba olungacina lusiba lengozi na?
Iziqliwe lezi sezihluphile kakhulu, and I think sokuludaba i-government layo uhulumende we-America layo seyikhangelisisa kakhulu make sure ukuthi amankampani ale cyber security proper ukuthi babophe kuqine ukuthi izikliwi lezi zingatholi indlela zokungena ukuthi zihayijekhe amakhompyutha abo. Ngingathi indaba ekhangelelwe kakhulu esatshelwayo indaba ye-electrical grid, ngoba I think i-electrical grid iyalapha e-States isindala njalo futhi ayikalokhuzwa ama improvements ayenzakalanga. So that's why I think uJoe Biden epusha i-American Jobs Bill yakhe le infrastructure ukwenzela ukuthi into ezifana le electrical grid le water supply njengoba sibonile nje njengale amafutha ehijekulwe yilezi clip. Into eziqakatheke kakhulu lezi ukuthi uhulumende yamake sure ukuthi kule protection enkulu eqinileyo ukuvimbela ukuthi izikliwi lezi zingene kuma-network azo. Udaba lwama-nuclear I think ludaba olu-very sensitive, ngoba I am sure ukuthi i-security lapho i-very tight ukuthi hhayi i-encryption yakhona akusiyo leyane lula ukuthi izikliwi zingayingena, ngoba I think ludaba olu-affecta umhlaba wonke jikelele. So I think into ethathwa very serious ngamazwe wonke and especially lalo le-America. So angezwa ukuthi kungaba le-concern ngalokho kakhulu, ngoba I think i-security lapho i-tight kakhulu. Kodwa akwaziwa okuqakathekileyo ukuthi ba-make sure ukuthi i-cyber security yabo iqinile kakhulu ukuthi izikliwi lezi zingenelisi ukuthi zingene kumakhompyutha abo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. UZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano we-United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbhuqazwe efanalo egugurawundi. Ibandla leZapu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo uSibangilizwe Nkomo ngabanye babazancintisa kukhetho lokudinga umongameli webandla lezaphu. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibeneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo lilontungameli Nkomo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.